Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 9 zibandlela 2024 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje
ukumemetheka kwemkhuhlane wesifudo i-cholera kusitshayisa ngovalo kakhulu ngoba kumanje izikolo ziyavulwa uhulumende kalahlelwa lufakuleyo olutshengisa ukuthi abantu baphephe ku-cholera.
Izikolo zivulwa namuhla ngesikhathi ilizwe likhangelana loduko lomkhuhlane wesihudo esekholera.
Sizwe umeya ekhupha istatement yokuthi bazazama ukuthi baluqede loluduko lwekholera njalo babize izisebenzi even ezikuholiday. Okwakhathi esisingakhangela kulabantu abadlula i-150 asebefile ngekholera. Njalo abantu abadlula i-5,000 noma inkulungwane ezinhlanu ababanjwe bele kholera ngesingathi kuHarare Metropolitan.
Ikhansili yeHarare isilaye ezisebenzisayo zohlangothi lwezempilakahle ukuthi ziphindele emsebenzini ngokuphangisa lanxa zikukhefu ukuze kuzoncedisanwa ukumelana lomkhuhlane. Abantu abayichumi abathiyeneyo basole okwenziwe ngumphathi ntambo ezomvikela umnumzana Lloyd Austin ngemva kokuba uphume imbiko ethi umsekeli wakhe ubengakwazi ukuthi ungeniswe esibhedlela laloba esebenza ebesenza imisebenzi yakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izikolo zivula namuhla ngesikhathi ilizwe likhangelana loduko lomkhuhlane wesihudo sekholera. Umphathi ntambo ogatshelwa lomnumzana Torirai Moyo utshele iStudio 7 ngeviki edluleyo ukuthi basebenzela ndawonye labaphathisikolo ukuthi abantwana bavikelwe emikhuhlaneni efana lowekholera. Sixoxa lomnumzana Themba Kuye Moyo owenhlanganiso emela ababalisi Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe.
Lezi khalazo eziningi kakhulu kodwa isikhalazo esiqakathekileyo sakuqala liholo lababalisi. Uhulumende usinikeza iholo elincane kakhulu eliyinhlamba. Sibuye sikhangele ukuthi kubhajethi eka-2024 yaphawulwa ngumthuli Ncube wakhweza umthelo ngendlela esabekayo. Esikhangele ukuthi nxa silokhu esihola inhlamba le esiyitholayo ngozibandlela kathesi izisebenzi ziyabe zihamba zingela lutho emakhaya. Ngakho thina njenge-athuzi sithi ababalisi kabanikwe iholo eliqalela ku-$1,260 US.
Ngelikuchazayo konke lokhu, pho lilungiselele ukubuyela emsebenzini na?
Ngenhlamba ekade siyithola akula muntu ozilungiseleleyo. Kodwa-ke sithi-ke ebabalisini kabahambe ezikolo. Bengafika ezikolo uhulumende sesimbhalele incwadi yokuba sifuna malini njalo siyifuna kathesi ngoJanuwari. Ngokunjalo sithi ababalisi kabahambe ezikolo bafike behlale ku-assembly kumbe bayehlala ema-staff room abo. Nxa izikolo zingela ama-staff room bazihlalele nje emthunzini kungabi lo msebenzi omunye abawenzayo okhangelwa lokufundisa. Uhulumende aze asinike isiqiniseko ngokwenza isimemezelo sokuba i-$1,200 esiyifunayo uzayifaka ngoJanuwari. Lokho kuzasenza kusinikeze igunya lokuthi ababalisi bayesebenza. Okunye okusenza sikhale kanje sikhangele ukuthi ababalisi bangabazali. Izikolo ziyavulwa manje kudingakala imali ze-fees.
Sibona sekuqhamuke umkhuhlane wekholera endaweni eziningi elizweni leZimbabwe. Lina njengababalisi lokhu likubona njani ngalesi sikhathi kuvulwa izikolo? Livikelekile njalo abantwana bavikelekile na?
Ukumemetheka kwemkhuhlane wesihudo ikholera kusitshayisa ngovalo kakhulu ngoba kumanje izikolo ziyavulwa uhulumende kalahlelwa lufakuleyo olutshengisa ukuthi abantu baphephe kukholera. Lokhu kusitshengisa ukuthi kalandaba labantwana besikolo, kalandaba lababalisi, ngibala ndaba labazali kumbe sithi izigaba lapho kuphuma khona ababali abantwana lababali sibona ngoba kumemetheka kwemkhuhlane wesihudo besikhangelela ukuthi uhulumende uzahoqisa kancane ukuvulwa kwezikolo azaza abe lohlelo aselulungisile ukuthi abantwana xa besiye ezikolo lababali sesikolo bavikelekile.
Umnumzana Themba kuye moyo usebenza lenhlanganiso emela ababalisi Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, ubexoxa ecingweni le Studio 7. Ikhansili yeHarare isilaye izisebenzi zayo zohlangothi lwezempilakahle ukuthi ziphindele emsebenzini ngokuphangisa lanxa zikukhefu ukuze kuzoncedisanwa ukumelana lomkhuhlane wekholera. Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume utshele intatheli zindaba ukuthi ubone kufanele ukuthi athathe lelo nyathelo ngoba lomkhuhlane soludubo njengoba izikolo zivulwa namuhla. Umansipala obhekane lenhlupho ezininge ezibangela ukusabalala kwekholera ezigoqela ukudubuka kwempompi zamanzi ezidonsa amanzi ezambuzini, ukungatholakali kwamanzi ahlanzekileyo aphuma ezimpompini kungenxa yokuvalwa kwawo kwesikhathi eside, ukungabuthwa kwezibi lokunye. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxela umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Ngodaba lwekholera eHarare sizwe umeya kupha istatement yekuthi bazazama ukuthi baluqede loludubo lwekholera njalo babize izisebenzi even ezikuholiday. Okwakhathi sisikakhangela kulabantu abadlula i-150 asebefile ngekholera njalo abantu abadlula i-5,000 noma inkulungwane ezinhlanu ababanjwe ebele kholera ngesingathi kuHarare Metropolitan.
Lina njengezakhamizi zeHarare liwabona njani amanani lawa abantu asebethinteke ngekholera?
La ngamafiga esabisayo kakhulu. Esikubonayo thina ukuthi ama-statement akhulunywayo la ngama-statement nje ale action endutshwana ngoba kunengi sihluphana leHarare Council lo-mayor ngodaba lwezinto ezivangela ikholera. Singakhangela kathesi kulemfanekiso ebibhoda itshengisa ukuthi ama dumping sites edolobheni phakathi ikakhulu kwaKwezente Street lako Copacabana ingcikeza ibuthene okokuthi impukane, imiyane, amagundwane kuyagcwala khonapho. So ikholera ngeke yaphela nxa ingcikeza leyo igcwele lasemalokitshini ngoba abantu labana abakumele bathwala amabhini kwesinye isikhathi kababuyi. Nxa bebuya kwesinye isikhathi bahamba ebusuku abantu besalele, abantu begcina besiyalahla ingcekeza esemabhinini endaweni ezingavunyelwayo. Lokhu kusenza ukuthi ingcekeza igcwale amalokishi.
Udubo lwamanzi alongezeleli na udubo lokusabalala kwekholera?
Singakhangela amanzi amapayipi amaningi asemadala ekakufakwanga amatsha, amanzi ayavuza, amanzi malutshwana kwesinye isikhathi kafiki ebantwini, abantu bayaqeda iviki lengxenye abantu bengatholi amanzi. Ngapha besithi bantu gezani lihlanzeke ligeze amanzi ajulukayo, kodwa ungageza njani amanzi akhona evele engekho? Idaba lokuthi abantu kuthiwa khona bayathathelwa bayagejelwa izibholane abantu besiya esibholaneni ukuya kukha amanzi edolobheni yikuthatha amanzi ngendlela ebuhlungu. Sokuthi amanzi lana liwasebenzise ngendlela yokuthi lithi liyageza amanzi agelezayo kuyahlupha. Liyabe lifuna ukuseva amanzi lawo liyabe liwathwala.
Nxa sikhangela udaba olwamasiweji lumi njani njalo lithinte kanjani ngalo?
Singakhangela ithi amasiweji amapayipi amaningi athwala isiweji ngamapayipi akudala esingathi sele 15 years or so kulodubo lamapayipi adubukayo kule ndawo esizaziyo ezilamapayipi ahlala edubukile. Amasiweji engena ngitsho ezindlini. So ikakhulu nxa izulu linile amasiweji lana kutsho ukuthi amanzi lana azageleza abantu bagcine besiba lomkhuhlane wekholera.
Mkhuthazo bani elingayipha umunicipala waseHarare?
Ikhansili kayikhangele ikakhulu amanzi, banelise ukupha abantu amanzi isikhathi sonke. Amasiwa kabalungise amapipe lana adubukile ukwenzela ukuthi kungabi la mapipe amaningi isiwa ihlale igeleza endaweni abantu. Njalo amabhini kathwalwe ngesikhathi, besiba liqinisa ukuthi wonke amasayitsi lana aziwayo agcwele ingcekeza. Isebenzi zikakhansili kaziwathwale, kazithwale leyo ngcekeza. Kungaba njalo sibona kungasebenza. Kasifuni ukukhuluma nje, kodwa kumele ukuthi kube le action. Izakhamizi ziyafisa ukusebenzelana lo khansili ukuthi iziqede, kodwa into ekhona ukuthi lapha sidlala umachathelana. Ukhansili ukhuluma ngomlomo, kodwa thina siku ground sibone ukuthi okukhulunywa ngokhansili ku ground.
Lo ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust, umnumzana Albert Mazula esixoxela ecingweni eseHarare. Ibandla leZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngoNhlolanja. Lithi isiqalile imikhankaso yokhetho lolu ezigabeni ezitshiyeneyo eZimbabwe. Ukhetho lolu lwenziwa kulandela ukuxotshiswa kwamalunga edala lephalamende lamakhansila ngumnumzana Sengezo Chabangu, othi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxele ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF.
Thina njengabantu abebandla leZANU-PF esizele sikwazi ukuthi abantu baphathwa njani, njalo abantu ibandla leZANU-PF labakhululayo, siyakwazi ukuthi ebantwini abantu bezazile bayasithanda, njalo nje ama-development esiyayenzileyo bawabona asobala, njalo nje izikhalazo zabo bakwazi ziyafezeka ngokulalela lesiyabe sikwenza thina njengendaba leZANU-PF. Singakhangela endaweni yezikolo, kube ndawo yomgwaqo wendawo ekwakhiweni kwendawo yabamayini kwendawo yokulima, iZANU-PF izele iyakhokhela kukho konke lokhu kuthi ebantwini ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Asisebenzeni thi ndawoni ukuthi liwambazwe silawo ebantwini ukuthi ibandlavelengekabo
ye kodwa kula wena abantu abathi ababoni lutho, ababoni kusenzakala konke lokhu elikhuluma ngakho baba Inkomo. Singakhuluma ngabantu emaphandleni, abanye bantu vele abaliboni lokulibona. Kambe kuliqiniso konokho?
Uyabona ukuthi into ekhona umuntu angakhethi ukuthi kakhulu ukubona, athatha ikazethi amehlo entweni ezele isegcini, akunanto ngamenza. Kuba umuntu ekhethi ukuthi vele angafuni ukuthi alenzise entweni azuka ake zonke zenzakala, ngoba khonapho abantu bazathi akunanto ezenzakalayo. Ukuze ukhale umuntu wakhona behambe emgwaqweni omuhle owenziwe uhulumende, athule laphana ayisongeze izinto lapho uhulumende akhithinise khona. Yebo, yengabe ukhona okunye ngabe uhlupha, but ungahluphi izimbabwe yakhona yodwa. Ungakhanisenza amagetsi anozakhala ukuthi ye amagetsi, amagetsi ahlupha ze-Southern Africa yonke, but everything thina singabantwana bezimbabwe ekwenzeni kuyayenza. Akuna muntu ongasimathi kulo muntu esethe wafa ngendlala kumbe kulesigaba esibi abantu abafa khona ngendlala. Uhulumende uyabalekela abantu, abantu babengafuni nje kuphela, kodwa ungakhayela nje ukuthi umuntu uyabekhala esuphi ngenhlelo ezikhona ezifakwe nguhulumende ukuthi wonke umuntu athi akhululeke. Kube nendlela futhi ezokuthi umuntu yena yedwa ngokwakhe usebenzela ilizwe afike kusiphi isigaba ufuna kuphi.
Kodwa siyakwazi Inkomo ukuthi phela umuntu ngumuntu, nxa ukuthi esola uyasola phela. So ayisikho khona ukuthi bekumele besole bethi hayi lapha hayi asiboni lutho lapha.
Kodwa inhlelo zigcwele ezikahulumende aqhume iqiniso. Ungathalaza nge-conscience ne-conscience abantu ngabaveze sobala ukuthi ikuphi abawuboniwe. Uzafana ukuthi uhulumende uvele ukona. And abantu nxa bekhangela kona kumbeskerbaisithi bazabona umuntu weZANU-PF obuya lapha. Inhlelo zabo seziya ngo-councilor, seziya ngo-M P, seziya ngama-government departments, sinabo-D A ezindaweni, sinesebenzi kakahulumente ezindaweni, abalimisi bakhona ezindaweni, abakhangele lokhu nalekhana bakhona ezindaweni. Nelabo abantu abantu abathunywe ezikumele ezamtiyo abasebenza bebona ukuthi izimo zezamtiyo ebantwini kufanele zigcine kanjani. So labo bantu bakhona ku ground. So nani bengathalazi abathalazi bathi ukuthi lo asimboni kumbe lo asimboni. Uzakumanisa isandla sakho kumele sivele sikhona esentuthuke ebantwini.
Lo ngumnumzana Malaki Nkomo okubandlale zano PF. Sixoxe njalo lo mnumzana Khaliphani Phugeni osebenza lo mnumzana Sengezochabangu ekubandla le-Triple-C.
Ngempela iqalile i-campaign i-weekend naledlulileyo ilontshiwe i-campaign yephelandaba Chabalala ilontshwe laphana emagrosa eChabalala. Ube khona unobhala, ube khona le-leadership yakhe yonke nje. Akhulukazi leadership ya e-best ngapha koBulawayo ayibe bekhona bekugcwele abantu. Ngizokuthumela ama-videos ma ungabonanga. Uzonanzelela ukuthi ipolitiki yethu kakhulu ibithanda ukuqina emuntwini iboniswe umuntu oyi-one. Inhlangano ithi revolve around umuntu oyi-one. Kodwa into eyenziwa ngunobhala uzama ukubisela or uphezu kohlelo lokubisela inhlanganiso kulokhu okuyikho esingathi ngesilungu ngama-founding values, principles and objectives. Ukuthi kumele kube about abantu, inhlangano ngeyabantu, ukuthi abantu balezidingo abazidingayo, balezinto abazifunekayo empilweni zabo. So bekhumbuza umphakathi ukuthi ma umuntu esiya eParliament uhamba ukuyalimela, uhamba ukuyalikhulumela njengeqembu, yiyo icampaign esiranayo kwenzela ukuthi abantu ma bebuya back ngemva kokuthi sokuwiniwe njengoba sikhangelela ukuwina. Babuye back babakhumbuze njalo ukuthi liyakhumbula that day last tempisa A, B, C, D.
Singathi ke baba Phugeni unobhala jikelele lapha ubekhankasa isithini?
Yiyo icampaign eranwayo ukuthi abantu bathande iqembu, bavotele iqembu ngenxa yalokho elikumeleyo, hhayi ukuthi likhokhelwa mbani, hhayi ukuthi kulobuso bukabani, kodwa ukuthi iqembu limele lokho nalokho 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 yana. Yiyo-ke umkhankaso aphezu kwawo ngoba siyazi ukuthi empilweni abantu bayabuya, abantu bayahamba, abantu banesikhathi sokukhokhela, abantu ukukhokhela buyahamba, kodwa iqembu kumele lime lazakale ukuthi liqembu labantu, limele abantu ngaso sonke isikhathi.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni osebenza lo mnumzana Sengezochabangu ozithi ungunobhala jikelele we-Triple-C. Ngasenelisanga ukukhuluma ngokhetho lolu labakucele le-Triple-C elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Okwamanje wothi sizwe abanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo ngabahlangana lakho empilweni.
Sanibonani balandeli wa-Studio 7 nabasakazi bonke abaka-Studio 7. Mina igama lami ngokusizwe Sibanda. Ngimzile laphana uChuma uGolide lonxube bephikisana igugu lawunti laphana sizwile mpela ukuthi uChuma ukhuluma nganangaze akhahliza amagwele ngento ngekho lawo oyizwayo ethi ngumuntu omdala ukhuluma into engasebenziyo. Amagama yanganihlaba kakhulu yamagama athi bona bajiwa unkomo kuleyo Zanu P F abakuyo, sengathi unkomo wabashiyela ukuthi bebethengisa abantu. Into ekhulunywa nguChuma laphana kuleya minyaka ukuyo ayihambisani naye, le nto idifendayo ayikho. So kuyadingeka ukuthi imibuzo enyimini ayiphendule imibuzo, hayi ukuthi nje beloke hlahlatha igaka njengantu ayikhona into eyikhuluma ezwakalayo nezihlahlathela nje kungumuntu omdala. But asibadingi abantu abafana laboChuma emphakathini cause iba abantu abathengisa abantu, shuthi bayabajabula uma bebona abantu besayihlisa inyembezi zegugrawundi alesisikhathi. Because asonkulume ngakhulunywa ngumuntu omdala leya, umuntu omdala olabantwana oyazi isimo segugrawundi sayenza njani bese khuluma ngalula hlobo. Hayi
Studio 7, Studio 7 elinjani kusakazi nabalaleli. Hayi siyaphila Studio 7 ish. Yazi ngizwa ubuhlungu kancane uma ngabe abantu abafana naboChuma bekhuluma ngendlela le abakhuluma ngayo.
bekhulume ngathi azange khona ongazi akwenzake akwenzeki lutho, yonke into ihamba kahle, abantu bephezu kwehlupho lungaka phezu kwa abantu bethwele nzima kangaka. Mina umbuzo enginawo ebantwini bakithi ngokuthi abantu bakithi akukafiki yini esteji sokuthi bathi hayi sokwanele, ngoba sesikhale kwanele, kunini sikhala? Labo laba kunini bekhuluma into ezingakhulumi ezingaswakaliyo? Kunini izani khona embusweni? Ngoba angeke izitshintshe vele, angeke izitshintshe, ngeke izitshintshe. And labo thuma ngeke bazi batshintshe lokhu abekwenzayo, ngoba bona bayahla bayasutha bona labantwana babo. So abanandaba nalutho, yikho izani engakhona inandaba lamuntu. So thina singabantu singumphakathi akukazweli yini ukuthi sithini? Hayi sesizwile, akusamelanga lokhu kwinto kuqhubeke. Sokumele sibeni lesenzeni siphakameni, sikuphakamele lokhu kwinto kusitophe. Akukafiki yini ngithi singabantu? Asikeze ubuhlungu obaneleyo yini?
Akhona lihlazo leli elezwa nguthaba khona lokhu kuba usufuna ukutshaywa ngabantu. Awubonti yikuzondisa ngabantu nje lokhu? Abantu befuna ukukutshaya phambi kwamakhamera. Uthaba ngulaba noma ayi 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 awuthaba ngabafana abancane kabalimi mani. Uwe uzofuna ukutshaywa ngabantu? Ukucanti kuhle kunkwana kumvela ihlazo vele emphakathini. Hayi into ma ungamaso yakho kaso yakho. Ma usekuthi ma eqinise ukuthi i-politician akavule yakhe iparty afake iface yakhe. Khona kunkwana ku-adresa abantu ababili. Hayi kodwa lihlazo leli mani. Hayi liya lihlazo labothaba ngulia. Efuna ukusebenzisa ikhanda likachamisa ngenkani, why ingasebenzisa iface yakhe? Ifesi yakhe inisolayo. Phela it's not easy ukuthi usebenzise ifesi kachamisa ngenkani. Vela kuvumelekanga. Selegal lento ezwa izeki liya. Kubilizwe lomthetho vele izeki bibotshwa isiyejele. Kubilizwe lomthetho. Even amakhoti konke amajaji konke bekubotshwa kusiyejele. Yeke isebenzi ifesi kachamisa ngenkani. Ele yakhe. Ekuyithathela ifesi kachamisa ethathela ifesi yakhe. Hayi. Hayi bhatile okokwenzakala kithi. Hayi hayi hayi. Kwenzakala ilizwe nje kithi. Hayi akuzwisiseki. Alihlazo hlazo hlazo. Kodwa sisezobona okunye lapha. Ezilo nguthamisa bemthathela iface yakhe ngenkani.
Kunjalo kunjalo kubi kwelakithi ngoba ipolitiki yethu ihamba ngolunye uhlobo. Ihamba ngonyawo lwenwabo. Sinama opposition parties amaningi kakhulu ezweni lakithi. Okumele ukuthi asize kakhulu, agijime phambili, alungise ilizwe, alungise nalombuso obusayo. Kodwa siwabona ama opposition parties lawo egijima phambili njengabantu abaregistarayo bathi bazolungisa, bazophikisa nale badleli busayo for izinto ezimbi. Manje siyabona izinto ezimbi zonke ziyenzakala, ama opposition party athule bonke nje, asazi ukuthi kanti umsebenzi wabo yini, kanti kungani bona bangaya phikisane nombuso lo obusayo. Khona manje sibhekane nombuso oyi-1 opposition party eyi-1 SCC kuyona kuphela e-opposition ephikisana nalombuso. Lawa amanye amabandla amaningi more than 14 athule nje asigebhele emgodini, kanti kungani? Maso kufika amavoti seniqala ukuvela ngaphandle lithi lina elizokwenza okungcono. Lizokwenza okungcono kanjani ngoba lihlulweka nokuthi lilungise, nikhulume, li-complain lemilingo lesiyibona isenzakala kwelakithi. Intengo zikhuphuka amahlayana, yonke into yi-corruption kuma-department e-government ngama-corruption. Konke lokho linalokubona. Okwona lizofuna amavoti ngesikhathi samavoti lithi hey lizosiza. Lizosiza kanjani abantu ngoba lihluleka nokusiza khona manje before amavoti abakhona, ukuze liphakamise amazwi enu no-government alizwe ukuthi lingama-opposition party. Manje nithule nani songathi selathengwa iwona lo mbuso wobusayo, lidla nawo ngoba lisize, akunanto elisiza umphakathi. Aliphikisi next, lithule nje kuphela. Kanti yini ngani ma-opposition party aphikisayo? Ayike liphakameni lizibonakalise.
Awusicela lisihlaziyele like libuze ebantwini laba bezana ukuthi kanti ma abantu besenzana kanje suka kuhamba njani mhlaba wonke jikelele. Nkinga nje lani alikupost ebantwini, abantu bebona into ezenzakala eboda, abantu bebanje inkunzi, ilanga lichisa bebulawa kanje.
Alukubhekana Labo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imibono yabo. Abantu abachiyeneyo basole okwenziwe ngumphathi ntambo ezomvikela umnumzana Lloyd Austin ngemva kokuba kuphume imibiko ethi umsekeli wakhe ubengakwazi ukuthi ungeniswe esibhedlela laloba ebesenza eminye imisebenzi yakhe. Umsekeli wakhe waze wabakwazi ngokugula kukamnumzana Austin ngemva kwensuku ezine esephume esibhedlela. Umongameli Joe Biden yena uthe ulokhu esethemba umphathintambo wakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Tim Moringai olilunga lebandla le-CCC eNorth America.
Into esimele siyinanzelele ukuthi General Austin lisocha socha. So abantu abanjalo ababesesocheni vele they are not people who give you a lot of excuses ngesikhathi eziningi. So mina ukubona kwami lo ucabanga kwami ukuthi ubekhangela ukuthi impi lezi ezichisayo ezeGaza leUkraine langaphi ngaphi all over the world okumele khona abe responsible. Bekuzakhathazwa ngendaba zokuthi yena segula. And then okunye ucabanga ukuthi mama socha egula, you never hear anything of complaints. Ngoba bona bafundiswa ukuthi their personal problems are not national interests.
Ubona sengathi okwenziwe ngumnumzana Austin lokhu bekulakho ukuphazamisa ukuvikeleka kwelizwe na ngalesi sikhathi kulezimpi endaweni ezichiyeneyo.
Ukuthi obesephambanisa ukuhamba kwe-department yakhe lo mongameli welizwe uBiden. Hayi, mina mbona ngathiwa there's a unwritten rule ukuthi ngiyabona umongameli welizwe ubekwazi but ukuthi ubetshelwe officially angikuboni ngoba ngiyakwazi ukuthi engikhulumileyo kuqala laphana ukuthi amasosha they deal with the different rules to the game of life. Ukuthi kuzaphambanisa i Department of Defense angiboni ngoba siyakwazi ukuthi eAmerica lapha kulabantu abaningi kule joint command chiefs kulama permanent kulama secretary of defense ama deputy secretary akhona. So yena umuntu yedwa who is a decision maker and I think khonapho ubecabanga ukuthi indaba ezikhona kathesi they are just fluid. So akula nkinga eyokuthi engatshela abantu ukuthi yena usegulile.
Umnumzana Tim Moringai lilunga lebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 eseNorth America. Lilalele emsakazweni we-Studio 7 e-Voice of America sisakaza sise-Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakehlukanike isihlobo sike sizwe ebezi ekhokhela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Izikolo zivulwa namuhla ngesikhathi lizwe likhangelane lodubo lomkhuhlane wesihudo esekholera. Ikhansili yeHarare isilaye izisebenzi zayo ezohlangothi lwezempilakahle ukuthi ziphindele emsebenzini ngokuphangisa lanxa zikukhefu ukuze kuzoncedisanwa ukumelana lomkhuhlane wekholera. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.